Ikhambi lezimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli Nigeria emdlalweni oqhutshelwa enkundleni yehuye elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlela iqembu lezimbabwe ngunowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo kuthiye leNigeria lilinganiselwe ngukelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ithiye omabili amaqembu elemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba elezimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leliRwanda emdlalweni walo wakuqala kuthiye leNigeria lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli Lesotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. Izimbabwe leNigeria zikusuka sikat group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayele iCanada, iMexico kanye le-United States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenze leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leSotho lizadlala leBenin kuthi leRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumelana lomdlalo uqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seCasalucca Premier Soccer League yona ephele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iHighlanders nge-2-1 ngaseKippo ukuthi eleRenta Vita elebulawe Chiefs nge-1-1 ngaseNational Sports Stadium. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu Joseph Njanjini.